Ulabacha kubandla leZANU-PF basebefuna kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungenela iminyaka elitshumi. Abatsha laba bathi uMnangagwa wenza kahle, ngakho-ke kumele ukuba kwengezwe iminyaka yokuhlala esikhundleni sikamongameli ukuze asebenze ngamandla ekuthuthukiseni ilizwe leZimbabwe. Isekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba uMongameli uvunyelwa ukuhlala esikhundleni engakhethwa kabili kweminyaka elitshumi. Kungedlula lapho, kasavunyelwa ukuvotelwa nguZulu. Abakubandla elibusayo bathi kumele kuguqulwe lokhu kwenzela ukuthi abantu baqhubekele phambili bevotela umuntu abamfunayo. Lokhu kutsho ukuthi uMnangagwa ulakho ukugugela njalo ukufela esikhundleni sikamongameli. Amabandla aphikisayo athi okwenziwa nguMnangagwa kwedlula kwakusenziwa ngowaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe. Osekela ibandla leZANU-PF uMnumzana Eliphas Mashaba uncoma abatsha abathi kumele kuguqulwe isekelo sombuso ukwenzela ukuba uMnangagwa ahlale isikhathi eside esikhundleni.
Ama-youth ananzelela ukuthi i-economic revival sokungazathi kuyakhanya, empowerment ama-youth, ilizwe lithule, imigwaqo iyalungiswa, ama-mines sikhangela izinto zonke zidivelopha. Ngakho-ke ama-youth njengama-youth bethathwa lolo udumo, bethathwa imisebenzi emihle le abathe bayikhangela, balalo ilungelo lokufaka izifiso zabo ezokuthi kambe umkhokheli onje nxa ade ngaphiwa isibanga eside kambe angasinika ama-results anjani.
UMashaba uphinde wathi
yebo yenxa ngasasinguye sasilaye the past 35 years kutsho ukuthi ngayo ilizwe leli lisekhanani, kodwa uvele usithembisile yena upresident uMnangagwa ukuthi sifuna ukuthi sifike eKhenani. Ngakho nansi kwiKhenani abantwana bakhangela ukuthi kambe nxa bengaba belaye kusiya kusiya kungazabe kulunge yini isifiso sethu sonke njengeZANU-PF ukuthi ngakwenzakala. Kodwa ke umbono wabo njenge-youth league kunjalo singakhohlwa-ke ukuthi bese sikhangela ukuthi silemigoqo ethize esilayo engenza khona ukuthi kwenzakale.
Kodwa uMnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, uthi ibandla elibusayo ligangile.
Sikubona kuyinto elokuganga phakathi. Anyway, sasihlala sibatshela abantu njalo sihlala sibatshela ukuthi akulaza new dispensation lapha. Ngezindlela kuyasibonisa ukuthi layo sengabusa mhlawumbe bazadonsa 30 years njengoRobert Mugabe.
Lokhu kusekelwa uMnumzana Isaac Mabuka, umgcini sihlalo webandla leZaphu.
Kufana nalokhwana kwaMugabe ukuthi omkakhe laye kwase kungani vele sebengama-demigods elizwe ukuthi bazikhulumela lokho abakufunayo ngenxa yokuthi iparty yabo iyavuma ukuthi kona bakontinue umuntu abuse aze afe. Akulunganga ngokubona kwami. Hhayi, ama-youth kabanikwa isikhathi labo babuse kuZANU-PF, bona aba abakhulumayo kathi bona bazibona ukuthi abasoze bafa babuse, kabangene babuse kuZANU-PF nxa ukuthi bayangena.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance, kulombono ofanayo.
Lokho kuthiwa ngabafana bezanu kuyinhlala yenza into esiyikhangeleleyo ukuthi vele zanu kuzanu kukhanya ngani kucatshangwa kubuyela emuva. Sasicabanga ukuthi phela njengoba isekelo sombuso welizwe sesifake isiciko kumbe isivalo kusikhathi umuntu angabusa ngasilizwe ukuthi abantu bayabona ukuthi yingqubekela phambili esiyenzayo. Kodwa hatshi, njengoba likubona izanu izahlala izanu izahlala izama ukuya emuva.
Ohlaziya ezombusazwe ezimele yedwa uMnumzana Efidlela Ncube uthi akumangalisi okwenziwa libandla leZANU-PF.
Into ekhulunywa yilaba batsho ukuthi ababusayo babuse kuze kube phakathi naphakathi, kususwe lokho okuvimbela ukuthi umuntu ahlale kuze kube ninalini esihlalweni, kuyinto egange kakhulu. Kanti ke futhi asingakhohlwa ukuthi ubuyanga lokungasebenzi okwabatsha kukhulu kakhulu eZimbabwe okwedlula emazweni wonke omhlaba. Kubangwa yini? Kubangwa yikuthi bona laba ababusayo bayehluleka ukubusa kahle ilizwe. Ngakho-ke kuyamangalisa nxa uthola abatsha beyibo abakhalela ukuthi lobu usedilize ilizwe, obabangela ukungasebenzi, obabangela indlalo, obabangela ukungaqedi isikolo ngendlela efaneleyo. kabuse kuze kube nindanini. Into engacabangiyo ke leyo engafanelanga yamukeleke noma kutheni.
Isisekelo sombuso welizwe kusigaba sokungamathumi ayisitshiyagalolunye lanye, section 91 sithi umuntu osewo wangena esikhundleni sikamongameli okomnyaka elithumi kavunyelwa ukuvotelwa nguZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingu Gibbs Dube.